into siyenzakala kathesi e-Ukraine ukuthi nje uBiden ubecabanga ukuthi umkhosikazi Harris ubeza nqoba ekhethweni but akusayenzakalanga kanjalo ngoba bona bebethembe ukuthi kumbeni sokufika next year ngathiwa iRussia bebezayithambisa ukuthi bayishaye okude okunjana but ngiyabona uMnumzana Biden sephuma kathesi uhle wathi kumele anike izikhali zona lezo ku-Ukraine ngoba siyakwazi ukuthi impi yangkhona has been going close to 1,000 days kathesi sokudistroywe i-property eningi abantu abaningi sebefile and akula solution and lokho engikubonayo lapha iRussia ibichaye i-Ukraine in all facilities and i-Ukraine ingavunyezwa ukubisela so it's like umuntu ma lichana ngencindi omunye ebothwe izandla zakhe and engakwanisi laye ukubisela so kathesi i-Ukraine isikwanisa laye ukuchaya khona ngapho okuyimportant khona and sizabona ukuthi iRussia izahamba kanjani
kulokwesabela ukuthi impi le ingagcina ingenelwa ngamazwe amaningi ubona kungenzeka lokho yini kanti njalo uMnumzana Donald Trump nxa esethatha intambo zombuso ngozibandlela esengumongameli ubona eqhubeka enikeza ele Ukraine izikhali yini
ukuthi amanye amazwe azangenela vele bebelungiselela khonokho in the past 2.5 years ngiyabona i-Europe yonke has been ready and amanye amazwe anjenge-China le-North Korea lokho benika iRussia isikhali so kungathiwa yi-proxy World War 3 esiqalisileyo on a slow ember ukuthi uMnumzana Trump engena uzamisa konke lokho kungathiwa sokutricky kathesi ngoba phela mama dode China awusoze uphonge ungenela phakathi daily na alike lime khona-ke into eliyenzayo it's very difficult ngoba kathesi sokulesikhathi esiningi abantu laba be-China so iRussia layo iyabe ifuna okwayo i-Ukraine layo ifuna okwayo so ukuthi uMnumzana Trump uzabe lokhu esekela uMnumzana Zelensky hayi lokhu angikuboni but i-Europe has been preparing for that eventuality eyokuthi i-America will pull away its resources so bona bancedise i-Ukraine ngoba siyakwazi ukuthi iRussia uMnumzana Putin wakhuluma wathi yena engaqeda khonapho vela ungena kuma-former Russian states and the republics abuyele to the very big Soviet era eyayikhona the big Soviet nation so yikho abakungakufuniyo khonapho e-Europe